Ikhansili ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqhakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempila kahle ukutholwa kwamanzi alengcekeza ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu imigwaqo ezemfundo lokunye umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakobulawayo kabanzi
Namhlanje besi presenta i-budget ka 2019 kodwa yandulelwe yikuxoxa nge-budget ka 2018 ukuthi isebenze njani. But okukhulu ukuthi i-budget ka 2019 ikhwelile kancane nge 5% ku-budget ka 2018. I-budget yethu yehlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona i-budget eyokusebenza umuzi insuku zonke. Leyo yayi 104,469,476 ngo 2018 ikhwelile ke leyo yaya ku 116,599,243 bese sibakale lehlandla lesibili eliyi budget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa yi capital budget last year ngo 2018 ibe 48,142,546 layo ke ikhwelile ke lonyaka yaku 95,863,500 bese sithi ke budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenza suku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi nxa usuyihlanganisile eka 2018 yayi 152,612,012 kuzokuthi ke eyalonyaka ke ikhwelile ke isiye ku 212,462,743
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakobulawayo uqanse ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge 5%. Sike saxoxisana lazizakhamizi ke nge-weekend. Ii-figures lezo kangilazo lapha khathesi. Kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge 5%. Akusiyo mali enkulu kodwa ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisisa.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane lebhajethi yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana neziphathamandla zekhansili.
Kuqondile ukuthi kwenzwe lokho njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe nakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezulu kokonke basibizile baxoxisana lathi sikhona esikufunayo kanti kunokunye singakufuna nxa abantu bebeyazizwa xoxisana asobe sivumelane konke kodwa ke kuqondile ukuthi wakwenzele akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe kodwa kabasibo abakhwezwayo umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyelele lapho esimele siyekhona
Undimande uthi ekuqaleni kwalumnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi iningi labo somabhizimusi abangenela umhlangano bancome ibhajethi yekhansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu